sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Le jona njani mthokazi omuhle siyalambulela kumsakazi weStudio 7 lamhlanje ngesonto mhlaka 19 Ncwabakazi 2018. Igama lami nguKips Dube. Endabeni zethu lamhlanje kungcwatshwa unkosikazi Dokozile Mathuthu emathuneni eNational Heroes Acre.
Omama Mathuthu, ngiza kuthi kube kulahlekela kakhulu esigabeni sethu esemathebelele North Province. Ilizwe lonke jikelezi ngathi silahlekelwe kakhulu, ikakhulu emhlanganweni wethu weZANU-P F.
Ibandla leZANU-P F likhangelelwe ukuthi kusasa liza kwethula amaphepha alo weliza kwethulela umthethwandaba weConstitutional Court kudaba lokuthiwa umnumzana Emerson Mnangagwa anqobanga ngemfanelo. Unkosikazi Kat Hoy wakwele Bhilitani uthi kumele izijezo zenoto ezafakelwa abalandeli bebandla leZANU-P F zingesulwa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Unkosikazi Dokozile Mathuthu ongcwatshwe lamhlanje emathuneni eNational Heroes Acre kuthiwa wayeliqhawe elimangalisayo. Unkosikazi Mathuthu ubhubhe ngeviki epheleleyo. Ekhuluma emathuneni la, uMongameli Emerson Mnangagwa uthe uZulu kumele azigqaje ngemsebenzi eyenziwa unkosikazi Mathuthu.
The late national heroine was humble, modest, unassuming and approachable, with a loving and motherly character, a devotee Seventh-day Adventist.
Umama uMathuthu wayethembeka njalo wayengumama olothando labantwana. Wayekunsonto yamasabatha. Waphumelela ngoba wayethembeka njalo esenza imisebenzi efunwa nguZulu. Lo ke ngumnumzana Emerson Mnangagwa obekhuluma emathuneni eNational Heroes Acre. Ilunga lebandla leZANU-P F umnumzana Believe Gawule utshele uMike Hobe weStudio 7 ukuthi kunengi kakhulu okwenziwa nguMathuthu.
Omama Mathuthu, ngiza kuthi kube kulahlekela kakhulu esigabeni sethu esemathebelele North Province. Ilizwe lonke jikelezi ngathi silahlekelwe kakhulu, ikakhulu emhlanganweni wethu weZANU-P F lakuhulumende. Kodwa intani ukuthi ngitsho uMathuthu ngumuntu osebenze emabangeni atshiyeneyo ikakhulu nxa ngikhuluma kade singindenisebenze la ikakhulu ekubhalweni futhi kwesisekelo sombuso senese sikhona phakathi kwelizwe. Ube omunye wamalunga ikhobhakela amalunga edale lephalamende abhala isisekelo sombuso. Sasebenza futhi sonke khonapho ekuteni-ke kakhulu uza empilweni yakhe ubethanda ukuthuthukisa omama, amathuba abomama kule mama labo kuwo wonke amazinga akhona wonke kuhulumende lephathini. Ubelisela khona ukuthi kakhulu ikota omama labo babe khona embusweni nalo okhona kathesi. Njengakhona engikutshoyo ukuthi kusekelo sombuso uMathuthu lapho babekhona balwisela kakhulu ukuthi umama babekhona kube la ikota yabomama liyane edale lephalamende abangena bengavotelwanga. Yiwo amathuba okuthi omama balinganise labo baba. Yikho kwalwiselwa ngoMathuthu kakhulu khonoko nokuthuthukisa izigaba zakibo ikakhulu njengemathebelele North Province. Zikhona izinto ezimbalwa ezithile ezikhanyayo ezenziwe ngumama uMathuthu ngesikhathi engugavana weprovinsi yangakithi emathebelele North.
Sibone besemngcwabo umama uMathuthu endaweni lapho okungcwaba khona amaqhawe eNational Heroes Acre. Ubona ngani bamngcwabe ngendlela efanayo na?
Kakhulu sibili, ngingathi abantu bebuyile kuyinto sibili uhlonitshiwe sibili mama uhlonitshiwe sibili kakhulu. Babuyile abantu ngobuningi babo, umsebenzi waba muhle. Lo mongameli lawo wawubamba kuhle umsebenzi wakhe, wakhuluma kuhle ngaye umuyi, wambonga ngemisebenzi yonke ayenzileyo okujabulise thina lathi ngamalunga omhlangano, unjalo wajabulisa labemuli. Leqiniso sonke umuntu ukhanye sibile bona sikuthi mama uhlonitshiwe ubekwe kuhle kakhulu.
Njengoba sesilahlekelwe ngaleli qhawe, ulawo yini amazwi okunikeza imuli yakoMathuthu njalo ilizwe lethu?
Amazwi enganikeza imuli yakhe ukuthi umama ube ngumuntu kakhulu obese saba uNkulunkulu bekhonza umama wengumsabatha kodwa lanxa ukuthi singapha emsebenzini we omhlangano kuqakathekile kakhulu ukuthi abantu bebe mabezinkokheli bebe ngabantu abayesaba uNkulunkulu ukuze lokubakwenzayo konke bezithile lapha abaphambanisa khona besazi ukuthi uNkulunkulu nguye kuphela onika abantu ukuthi babe yiwaba abayikho khona ngokunjalo ke kanti ukuthi ngithi esizweni seZimbabwe sonke kanti ukuthi sinyathele enyaweni lukamama elokulwisela ukuthi kulungisele abanye abantu bengazilungiseli bona kodwa belungiseli nabo okunye okuningi omama abakulungiselayo omama Matutu abanye bakhona omama sebekhona kanti sembusweni ngemisebenzi yabo omama Matutu abayithiya beyiyenzile bebhala lesisekelo sombuso befaka ukuthi omama labo bamele bakhangele bebe nengxenye yabo embusweni ekubusweni kwelizwe lelakithi leleli.
Lo umnumzana Believe Gawule ilunga lebandla lezano PF ubexoxa lo Mike Hobe we Studio 7 esecholojo.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Ibandla lezano PF likhangelwe ukuthi lizafaka amaphepha alo emthethwendaba we Constitutional Court kusasa kutaba lokukhethwa kukamnumzana Emmerson Mnangagwa. Ibandla leli lithi lizafaka lokhu eliza kwethulela umthethwandaba we-Constitutional Court njengalokho okwethulwe ngu-Chief Justice Luke Malaba ngeviki epheleleyo. Umanyana we-MDC Alliance wethulele umthethwandaba lo izolo okuzakhulunywa e-Constitutional Court. Okwamanje ke silomnumzana Joseph Juma olilunga lebandla le-ZANU-PF kanye lo nkosazana Thabita Khumalo isikhulumeli sebandla le-MDCT. Siyalamukela kuhlelo Makhumalo lo baba uJuma.
Ngiyabonga ngokuthi
ye baba Juma siyakwamukela.
Siyabonga kakhulu baba Dube.
Yes,
ngiyabonga Makhumalo njani mama?
Ikona mina yothi njani bani?
Hayi.
Yes, yes, siyabonga kakhulu siyazwana. Sile sitshake udaba lwethu baba Juma liyayethula amaphepheni kusasa olitshengisa ukuthi liza kwethulelani umthethwandaba. So uhamba njani okwamanje?
Well, khona kwakutsho into okumele yenzakale ngendlela yokuthi khona wafakwa ngawo umthetho wangibona obana into beyizahamba njani njengoba usazi ubana u-Chief Justice uMalaba uwahlala phansi nabameli bezanu-PF labameli be-MDC Alliance labanye ubana bebonisane ukubana into meyimele ibanje njani waze wafaka lelanga langolwesithathu ubana ilanga ekuhleli ubana izahlala phansi sokucunga leyo ndaba ngakuke lathi ke ebandleni ethuthuthuka amaqeda ethu ayenza kulokhu owakuphawuliwe ubana kumele kuyenzakale.
Cela ubambe khonapho baba Juma. Makhumalo lani likwenzile izolo lokho so ungathi ke lina lifake njani khonokho?
Hayi lathi ibandla le-MDC Alliance elikhokhela ngubaba ukadvocate Jamisa amaphepha amaqeda ethu asefakile amaphepha abazawasebenzisa uma sebekhulumisana lamagqwetha abe khona azama ukuthi silungise udaba lolu lokhetho.
So nxa sikhangela baba Juma libona ngazani lizanqoba yini kudaba lolu ngoba abantu babona ngazani lakhona okukwenziwe izekhi ukuthi batshintshe amanombolo kungani kuya ngasifudlana kubandla le-ZANU-PF?
Kina into esikhangeleyo ukuthi wena njengoba sasithilo asikanto esiyethukayo akubuye konke kubuye phambi komthethwandaba. Umthethwandaba awucabangeli usebenza ngento ekhona ebambekayo. Ngihlala ngisitsho mina ngisithi kona nxa usiye emthethwandaba ungenabufakazi obugcweleyo umuntu uyaphuma sibile embulele umuntu kodwa ngenxa yokuthi akulanto epoint outayo umbulele uyaphuma nje into azihambele laphana. So umthethwandaba unfortunately usebenza njalo usebenza ngezinto ezibonakalayo hathi ofanika show ungavele uqalukeze ofanika show umthethwandaba awujalanga awuvamanga ubana ulalele ngoba awusebenzi ngento leyokuthi ngesikhiwa i-USA kumbe ukucabangela isebenza ngezinto eziqonto ezikhona ezibambekayo. Ngakho ngaleso sizathu ngiyazi ngilubana hhayi sizathutsha ngoba abanye bethu basebenza ngongizwe kuthiwa or ngongibone kuthiwa kodwa bengiyela okubambekayo kahle kahle.
Yes, yokuwe makhumalo kukhanya ngazani ke songani umkambo wemali lo kuthiwa i-stock exchange lokukhetho impumela yalo ukuthi lamhla kule nombolo ezinje kusasa kule nombolo ezinjani linjani kambe aliboni ukuthi linganqoba ngakhonokho
udaba olukhona lapha thina esikukhangeleyo ukuthi i-electoral act yathi yona singahamba kukhetho siqeda ukhetho izeki ilamalanga amahlanu oyokuthi yanelise ukuthatha ama-B11 avele ema-polling station bakhangele ukuthi inombolo zonke bezikhona ziyahlangana yini kukhona lapho kuphosiswe khona sabona izeki siyinsi anapha ama-results i-5 days lezi zingedlula sathi kumbe njengoba kulezi nsuku kule ICT lezinto zamakhompyutha lezo kusho ukuthi bane-software ethi vele nxa ngaphela upantshe ihli-ede osekusimangalisa ngokokuthi izeki isilokhi ifaka ama-affidavit isiyantshintshi nombolo ngesilungu bathi kule era kanti ama-correction esikolo sasiwenza kangaki lapho kuphambaniseke khona kukorekthwa kanye but indlela asebentshintshentshintshe ngazinombolo asisazizwisisi
siyakuzwa kakhulu makhumalo isikhathi ke ukuthi sesiphelile so babathuma 10 seconds bala khonapho
mina ngifuna ubana ngicele ubana kona kuko konke uzenzakala asikwenzeni ngokuthula la ngozwelo lokuthi iZimbabwe yiyo yodwa ilo lodwa ilizwe lesilalo kungabi lodlakela noma sokuthiwa noma kuhambe kubikithi kumbe kuhambe kubikibo asikwamukeleni siyakhe ilizwe lethu ngoba yilo lodwa esilalo asileliwe ngiyabonga
ye makhumalo 10 seconds sibili kakhulu khonapho mama
masibili nawe ukuzapha impumelo ezaphuma asakheni ilive sike siyekele ukudlifana kwezintshontshelana sibulale isaza yabantwabethu
ye siyabongakhulu ke ngithatha ithuba lele ukuthi ngibonge ubaba ujoseph juma olelunga lebandla lezanupf lo mama-ke uthabitha khumalo oyisikhulumele se-MDCT kusenjalo-ke unkosikazi Kate Hoy ilunga ledala lephalamende lakwelebhilitane uthi akumelanga izijeziso zenoto ezafakelwa abalandeli bezanupf zesulwe omanje.
In our report, which we did, we said that even if there was an election which could be proved to be slightly freer and fairer, we shouldn't be instantly jumping into lifting sanctions because actually we needed to have caution and skepticism. And whoever was elected needed to prove that the change that was changed, there's no doubt Zimbabwe changed over the last 6 months or so, but that we needed to see that that real change was permanent and not just for the purposes of the election. And that's why...
Kulokhu esisanda kwethula sithi akumelanga sihle sesule izijeziso zenotho. Lokhu sikutsho ngoba kumele kukhanye ukuthi kwenzakalani elizweni leZimbabwe. Kumele kube lomehluko sibili okhanyayo. Siyabona ukuthi kube lenguquko kancane kweleZimbabwe kodwa kuningi okusamele kwenziwe. Lo ngonkosikazi Kate Hoy ilunga ledala lephalamende lakwalebhilitane ubexoxa lo mavela simhlanganya uye eseZimbabwe.
Yebo, 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 mthwakazi omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngoMvulo kusiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asiqoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngokukhasi le VOA Ndebele ngoMvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo-4:15 PM kusiya ku-5 PM. Lilakho njalo ukusiqhuma kuWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo laku-Facebook kukhasi lethu ele-VOA Ndebele.
Omanje sokuyisikhathi sezamasiko.
Senana masiva we
senziwe manje
ngelo baba mkhulu babelo bola
senziwe manje
ngelo kokobe
singalthola njani izolo muhle kuhlelo lomasiko lokuphila kwabantu zonke lamhlanje sixoxa ngomazakhela kambe umazakhela kuyini nginehlanhla ngoba lo mnumzana Ezra Jesus Banda lo mama uzakhile line khona ngaleke kwelebotswana lezi ke zingcwethi zamasiko esintu baba Sibanda lo mama ke uMadube ngiyali yamukela kambe
siyabonga kakhulu siyabingelela Dube
siyabingelela abalaleli
yes qhasa ngama Madube umazakhela kuyini
umazakhela ngokulwazi lwami ngumama lwana oyakwansa ukuthi omunye angayendi abe sekhaya abe lo muzi wakhe nje laphana eceleni abe lokhu ezala kuphela abantwana bebuya ekhaya kumbe oyabe ehlale waba ngusiso sekhulile wasecine sakhe eceleni kwekhaya isite sokuthi ahamba ekhatshana yenda oba bebelokhu bebuya khonapho esiba labantwana behlala khonapho yikho engangikhula sizwa kuthiwa laphana ukumazakhela akulamthetho khona yili igama enyabe ngilazi belisebenzisa ngingazi njalo uzangiqondisa utshisa nxa kokuthi ngiyaphazama kwenye indawo
tshisa
hayi ngiyavumelana lawe sibili kumele sehlukanise phela lapha Dube abantwana bacanda umfelokazi umazakhela hayi awuhambelana umazakhela njengoba ethile lapha-ke uMadube ngumuntu lwane wabehlilwe ngumendo wesikhathi nxa esithi uyenda ahlafuna ukuba ngubaba womuzi acine ezihlalela yedwa kube kubuye ubaba kwesikhathi beloku bemzalisa ezihlalele yikuthi uyazakhela ungubaba ungumama emzini wakhe that's why abanye amadoda amaningi abehamba khona lokuyanata amatiye besiyaphekela wathi uphekela kwamazakhela ngale umazakhela lo hayi kafuni indoda ezamenza lokho esithi umcontroller ebefuna umuntu abe nguye
kodwa kujayeleke kanganani khona kumadube ukuthi kulo mama onjalo
omama banjalo ngensuku zalamuhla kulabo mama labana bazithi bona baphila impilo ye-independence especially kukhona okokwabuyayo kwabo 50-50 silabanewethu abehlule ukuthi emzini wakhe abele 50-50 acine sehlukana lo mama kumbe ubaba behambe imchiya engamthiya umama asalaze ngumazakhele ukuthi ngumuzi nje ongena omunye nomunye engene ephume umama nguye okusteringi yokhontrola yonke into akulaba bomtshela okokwenza njalo noma ebatshintshe yakhipha omunye ekuseni omunye akuyentambama omunye uphelela itiye kusasa ngumuzi kamazakhela nje abantwana bangikhona akulawuleka kulaa mthetho ungena lo wangena phumi ungabi indaba zalutho
akusiko kundinda khonoko ke thisa
ye ngoba abaningi bakhona phela Dube kumele kunanzelele labo mazakhela kawafuni lokhu kuthiwa yikuhlunyezwa umuntu esilisa nxa emthethe awafuni ukuhlunyezwa indoda ngakho indoda isikhona semtshele okokwenza kakuzwisisi lokho ufuna ukuzenzela umathanda azihlalele labantu abakhona abo ngakhangela kakhulu abanye bakhona behlile ukukhulisa abantwana kuhle ugcine esebenzisa umntwana ukuthi kamphathele ukudla ngokukhomba abakhwenyana bangena bengavelanga amadoda abantwana babezongenela ekhaya bephuma akala ndaba ngoba umazakhela kwakhe ukuthi uzihlalele uyazivusa lapha ekhaya yikho akwenzayo
kodwa ibala lelithi mazakhela alisonihlamba yini Madube
hayi ibala lelithi mazakhela libala lesintu esingalisebenzisa lilibala elizinzileyo mina ngikulibona kwami asonihlamba ngoba singazama ukuthi sisebenzise amanye amabala yiwangacina esilida thiwe enhlambeni but ukuthi mazakhela ngilibona lilibala nje lisetshenziswe ngokuziva ukuthi kungabi lamanye amabala angaso mabala esingasebenzisa esintwini
xa singavala kolomboke tshisa wena ngokubona kwakho asonihlamba
hayi asonihlamba litsho ukuthi ngilunga ukuba yi-independent ngizakhele angidinganga wesilisa angidinganga bani ukuthi angincedise ngizakhele ngedwa ngiyazisebenzela ngizondlela abantwana bami ngedwa ngakho-ke akumelanga ukuthi abantu bacanda ilihlamba asonihlamba lokho ukuthi ukhululekile ukuzenzela umathanda ukhululekile ukuthi azenze lokhu akufisayo yena ngokwakhe ukuze-ke empilweni yakhe ahlale ngothokozi le i-happiness yeqakathekileyo empilweni
ciba khonapho-ke Madube
ye hayi siyabonga kakhulu ngibonga futhi ukuthi inhlelo lezi ngangibe lo bhuti utshisa eyabe ngelula lami lapho engiphuma khona sengifunde okuningi from i-studio 7 ngiqalisa kuhlelo lenhlelo zamasiko esintu ngiyabonga abalaleli ngiyabonga tshisa ngiyabonga Dube
ngithatha leli thuba ukuthi mbonge u-Ezra Jesus Banda lo nkosikazi zakhile liline uMadube lezi ke zingcwethi zamasiko esintu asihlanganeni singabaphilileyo njalo ngeviki ezayo olivalelise emoyeni ngenjabulo ngumthembo sithemba uKips Dube
lilaye
sike sizwe ke uMike Hobe kuhlelo lwabatsha
ukudibana kuhlelo lwabasakhulayo ngingumike hobe lamhlanje sibe le nhlanhla lokuxoxa lo ngisakhulayo oyizalwana esakwele South Africa uNomfundo Mkhize yena ongisakhulayo obekuhlelo Mandela Washington Fellowship. Sithe sithatha ikhefu elincane ngendaba zombusazwe sixoxele labanye abontanga abadabuka kwamanye amazwe size ukuthi bona balibona njani uhlelo lolu. Masihambeni kuye siyeze okuningi. Mamkhize unjani?
Ngiyaphila wena?
Hayi ngiphilile, siyakwamukela kuhlelo labasakhulayo.
Ngiyabonga kakhulu, kumnandi ukuba kulolu hlelo.
Thank you so much. So Mamkhize, awungitshele ngamafishane ukuthi wena ulubone njani uhlelo lolu.
Wow, wow. Wow, uhlelo luqale mhla ka 18 June ngisukile ngagibela indiza ngisuka eNingizimu Afrika South Africa bengiqala ukushiya isizwe izwekazi lase Africa. Bengiqala ukufika emhlabathini waseMelika, ngafikela eChicago. EChicago ngathatha ke ibhasi yangibeka eIndiana. Ngaya e-university kuthiwa iNotre Dame, ilade ngibekwe khona ke under i-business and entrepreneurship track, okusho ukuthi uhambo lwami belizongilola, lizongenza ngibe usomabhizinisi osafufusa ozobangcono kusasa. Nebhizinisi lami ke kwezokuhweba, thutha kumkhumbi nakanjalo emanzini. So bengidinga namamacebo namasu amasha azongisiza ukuthi ibhizinisi lami ngilenze lithuthuke, ngilenze lisimame, libe ngcono. And ebengikulindele ngithole ngaphezulu kunalokho. Yebo bengilindele ukuthi ibhizinisi lami amacebo engizowathola lana, ulwazi engizolithola olusha lizolisiza ibhizinisi lami, bengalindele ukuthi kodwa mina njengonomfundo personally ngizothola ukukhula khona. Wazi ukuthi ngixhumane nabantu base-Afrika abahlukile, bengingakazi ngize ngihlale nezizwe zase-Afrika ezihlukile eziningi esikhathini esisodwa kanjena.
Uthola ithuba nalo ukuxoxa lezana zeZimbabwe?
Yes, kwi-cohort yami bekube sinamaZimbabweans ade emabili. Ngifundile ngabantu baseZimbabwe, sakhuluma futhi about izinto ezenzeka eZimbabwe ngaleso sikhathi, because ngesikhathi sinasisa seNotre Dame bekube bekhankaselwa isikhathi sokhetha ade senzeka khona eZimbabwe. So besikhuluma nabo and kade be-interested nabo ukwazi ukuthi ekhaya kwenzakalani, even though nabo bekomunye umhlaba bephila enye impilo, kepha kade befisa ngathi nabo basekhaya, befisa ngathi nabo kade bekwazi ukuyovota. But kade bengakwazi ukuvota because kade be international.
Right. Kule nto sengimele inhlanhla lokuxoxa la izana zeZimbabwe year in year out ababuya la kwele Melika bekuhlelo lo iMandela Washington Fellowship. And eningi labo when they go back home uyazi bakhanya ngani bale frustration yokuthi infrastructure lokho abafundileyo lapha kwele Melika ukuthi bakuthathe eZimbabwe bayo implementa, hayi khanya ngani kuyabahlupa. Ubona ngani when you face the same problems na lapho kugoduka uye kwele South Africa?
Okuqala, I think baqinisile abantu abaningi bazobhekana naleyo nkinga. I don't think kodwa ukuthi cohort yami akade ngikuyona yase Notre Dame izobhekana naleyo nkinga.
Ngani sithi kanjalo?
If there's one thing about stressile all the time ngesikhathi se Notre Dame ukuthi basifundisa they giving us the tools policies. Awusteleke
ukuthi ufunde izinto ezinjalo.
Okay, so for example, we were in the business and entrepreneur track.
Mm-hmm.
And what we did from week one was to break down our businesses. So they said to us, sifuna ukunisiza ukuthi your business to be a business in South Africa, in Kenya, in Zimbabwe, in Cameroon, in America. So we're going to teach you the tools of why most SMMEs fail. We had to strip down our business and decide ukuthi inkinga le i-business yami ezama ukuthi ixazulule ngabe kuyinkinga yini ngempela, ngabe leyo nkinga iyinkinga enkulu yokuthi idinga umuntu ozoyixazulula. Uma you decide yes, it is a big enough problem that needs to be solved, is a solution yami the best solution?
Do you have any advice yokunikeza umuntu ongisakhulayo odabuka kwele Zimbabwe yena othi hi lami sengifuna ukuqala ibusiness, lami sengifuna ukuthi hi maybe I enter into South African markets,
yeah,
or ngibe lobudlelwano labantu abadabuka kwamanye amazwe?
Engizokusho ukuthi one thing engiyifundile about abantu base Zimbabwe is that banesibindi.
Lo ngumakhi wobeke ixoxalo noMfundo Mkhize okuhlelo lweMandela Leadership Program. Ye kwamanje ke sitshaye ke ezokholo.
Yikudibana kuhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya igama nguNtungameli Nkomo. Lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Zintimkandla. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga mfokankomo lani balaleli lababukeli ukuthi sihlane kulolu hlelo namhlanje.
Usiphatheleni lamhlanje?
Namhlanje ke sikhangela indaba esithola encwadini ngokuloba kwaMvangeli uMateyu sahluko sesihlanu indima yesithupha esithola amazwi athi babusisiwe abalambele bomele ukulunga ngokuba bayakusuthiswa babusisiwe abalambele bomele ukulunga ngokuba bayakusuthiswa. Lapha ke uJesu nxa ekhuluma ufananisa abantu abafisa ukwenza izinto ezinhle njengabantu abalambileyo. Sonke siyakwazi ukuthi umuntu angalamba ufisa ukubana ngabe indlala yakhe uyayiqeda ngokuthola ukudla wenzela ukuthi aphile impilo engcono, ngoba yona indlala ngokwayo ivele ibuhlungu. Uyaphelelwa ngamandla, uyaphelelwa luthando, uyaphelelwa yikubekezela. Kodwa nxa usudlile amandla ayabuya uze ubone abanye lo muntu okade engasabobotheki esebobotheka ngobana usesuthi. Ngakho uJesu lapha nxa ekhuluma esithi babusisiwe abalambele bomele ukulunga uthi abantu nxa bephila emhlabeni kabafunde ukuthi bafise baloyise badinge ukulunga. Ngubana ukulunga nxa sebekutholile bazalala ubuthongo obungcono, bazaphilisana ngcono labanye abantu, loNkulunkulu bazamkhonza ngcono ngoba uza kubalalela. Siyazi ukubana empilweni nxa siphila siyabona ngezigaba lendawo lapho esihlala ngakhona, bakhona abanye abantu abathembe izinto ezithize babe sebecabanga ukuthi lezo zinto zibenza babe ngabantu abalungileyo. Bakhona abantu esihlala labo abalezikhundla eziphezulu, abalemali eziningi, abalezibonge ezaziwayo, babe sebecabanga ukuthi lokho kubenza balunge. Kayisikho. Umuntu olambele umela ulunga ngumuntu ozela ukubana impilo yakhe ingaza kibe impilo epheleleyo xa ingasenzanga ulunga emphakathini labahlala ngakhona. Ukulunga yikulungiselela impilo yakho usesemhlabeni, uwenzela ukuthi abantu bazizwe belomuntu abangamethemba, umuntu abazazwisisana laye, umuntu ozabazwisisa labo bamzwisise. Umuntu ofuna ukulunga ngumuntu ongathandi ukuxokozela, umuntu ophuphuma uthando, umuntu ongaxabanisa abanye, umuntu oletha ukuxolelana emphakathini. Babusisiwe abalambele bomele ukulunga ngobana bayakusuthiswa. Kuyafana nxa usuncede umuntu kumele uzizwe njengomuntu owenze into enkulu ngobana kuba yisibusiso. UNkulunkulu uyawubusisa xa usuwenze ukulunga. Abantu kabafunde ushiyana lo mkhuba wokuxabanisa abanye abantu, wokubandlulula abanye abantu, wokukhangelela abanye abantu phansi. Bantu bakithi, kasilambeleni somele ukulunga. Singalambela somele ukulunga inzondano lengxabano kuyabalushane. IBhayibhile ithi igama elihle lingcono kulamafutha adulayo. Asizidingeleni amagama amahle ngokulambela lokumela ukulunga.
Akuyiphethe mfundisi.
Baba Thixo engcwele, khipha inhliziyo ezisiphambanisayo ekuhlaleni kwethu labanye abantu, sibe yibo abantu abalambele bomele ukulunga. Sisazi ukubana lokho kungcono kakhulu kulezinto esizitholayo. Usisuthiseke, siphile impilo engcono. Uzube lathukela manje uzobona phakathi. Amen.
Amen mfundisi. Siyabonga bekukuhle ukuba lawe kuhle. Lobe kuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Zintimkandla. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Siyabonga kakhulu ke uNtungamile Nkomo. Singakehlukani ngothi sikhangele ezinye indaba ebezikhokhela lamhlanje. Unkosikazi Thokozile Matutu ungcwatshwe lamuhla emathuneni e-National Heroes Acre. Ibandla le-ZANU-PF likhangelelwe ukuthi lizafaka amaphepha alo okuza kwethulwa emthethwendaba we-Constitutional Court kusasa kudaba lokhetho olwakubona umnumzana eMasomnangagwa anqoba khona. Oliver lisemoyeni ngenjabulo ngumthembo sithembayo uGibbs Dube Lilale.
Si
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.